Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Lingali vuka njani. Olamukela emsakazweni we Studio 7 walwesithathu mhla ziku 10 enhlangula 2020 uChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Selikhuphuke ngamachumi amabili lasikhombisa 27 inani labalegcikwane lecoronavirus elizweni ngesikhathi uhulumende esithi izikolo zizavulwa ekupheleni kwenyanga ezayo.
Abantu beqalile ukwethuka ukuthi babone ukuthi really umkhuhlane ukhona, umkhuhlane lo ukhona ungababulala.
Inhlanganiso ye-IM for Bulawayo against COVID-19 esebenza lohulumende ukulwisana legcikwane le-coronavirus ithini ngokwenzakalayo. Silengxoxo nomgcini sihlalo walenhlanganiso uMnumzana Busisa Mono.
Khathesi sikhangele United College of Education, Hillside Teachers College, indawo lezi bezingalungiselelanga ukuthi zamukele. Abanye babalekele ukuthi kule ndlala laphana kuma-quarantine centers.
Isiphathamandla sebandla le-MDC Alliance unkosikazi Paulina Mpariwa usesuswe esikhundleni ngoba icatshangelwa ukuthi ukhulumisana labonkosazana Thokozani Khuphe. Onsundu owabulawa ngamapholisa uGeorge Floyd eMelika uze wabekwa izolo ngesikhathi kule nkulumo phezu komlayezo kamongameli Donald Trump osola ukhulu wayetshengisela wafuqwa lipholisa wadabuka ikhanda. Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Kuke ngabangamachumi amabili lasikhombisa 27 inani labalegcikwane le-coronavirus elizweni ngesikhathi uhulumende esithi izikolo zizavulwa ekupheleni kwenyanga ezayo. Bonke laba abatholakale belegcikwane leli izolo bavele kwele South Africa. Lokhu kubangele ukuthi inani labatholakala belegcikwane leli elizweni likhuphuke liye kumakhulu amathathu alechumelane i-314. Ugatsha lwezempilakahle luthi abantu laba sebehanjiswe lapho abazahlala khona umuntu ngamunye ukuze bengatheleli abanye igcikwane elibangela umkhuhlane we-COVID-19. Inani lasebesindile kuleli gcikwane likumachumi amane lasithupha 46. Lokhu kwenzakala ngesikhathi uhulumende esithi izikolo zizavulwa mhla ka-28 ngenyanga ezayo. Iningi labatholakala bele gcikwane leli ngabavela kwele South Africa osekubhubhe abantu abafika phose inkulungwane eyodwa 1000 bebulawa ngumkhuhlane we-COVID-19. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso ephathisa uzulu emaphandleni elupanela kwezinye indawo ngoncedo lokuziphilisa ngezandla uMnumzana Vumani Ndlovu. Waqala ngumbuza ukuthi umumo unjani khona le elupane.
Uhlupho lukhona ukuthi ukufafazwa kwembiko kukhanya akuqhelanga kangaka, akukho esimeni lesiyana esingasifisa ukuthi nxa sibhekane lalomkhuhlane abantu bahlale bele current information ngokwenzakalayo. Okukhona kade singamahungahunga ukuthi kulabantu abathathu ababanjiweyo lomkhuhlane kuma quarantine centers ezikolo, kodwa akukakhitshwa umbiko esingathi ku-official lokuthi abantu baziswe official ukuthi kulomkhuhlane abantu sebebanjiwe lomkhuhlane. Kungakho ke kuba ngamahemuhem ukuthi sokule problem enje, so abantu kabala siqiniseko sakho. Kungakho abanye bayakuphika bethi ngamanga, abanye bathi liqiniso. So kusadingakala nje ukuthi ubukhokheli obukhangeleze empilakahle mhlawumbe kubebe le ndlela yokwazisa abantu ukuthi oku-officially kuyini.
Abantu bona bathini nxa belalele ama radio besizwa ukuthi inani laba lomkhuhlane lo likhuphuka mihla lamalanga?
Abantu ngokukhwela komkhuhlane osukhona, so ngakho ke abantu beqalile ukwethuka ukuthi babone ukuthi really lomkhuhlane ukhona. Umkhuhlane lo ukhona ungababulala, sebeqalisile ukwethuka. Kodwa ngenzindaba zeswelo ezinengi lomkhonomo onzima, kuba nzima ukuthi abantu bahlale ezindlini, abantu be maintain o social distancing wona laba, ngoba naba belokhe beqhubeka beminyana ezitolo bedinga othukela. Abantu sebebuyele emgwaqweni ukuthi bayethengisa izinto zabo kwazela ukuthi baphile. Kodwa sikhangele futhi le ndaba lekhulunywayo yokuvulwa kwezikolo, abantu bayathi ukuthi izikolo kazime ngokubana zingaba yindlela yokuthi kuthelelwa abantwana lomkhuhlane. Konke inkulumo zonezi ziveza ukuthi abantu sebelokwesaba, abantu kabasathembi okwenzakalayo, abantu sebefuna ukuthatha ama-preventive measures lanxa nje kulezinto eziningi ezehlulayo ukuthi bakwenze ngokupheleleyo.
Umnumzana Vumani Ndlovu isiphathamandla senhlanganiso esebenza lozulu emaphandleni e-Rural Communities Empowerment Trust. Ubexoxa ecingweni lo ntungameli Nkomo weStudio 7 eselubhani. Inhlanganiso ye-IMFO Bulawayo Against COVID-19 esebenza lohulumende ukulwisana legcikwane le-coronavirus ithi incedisa abantu abalondolozwe endaweni zama-quarantine centers besahlolwa ukuthi bengabe belegcikwane le-coronavirus kumbe hatshi, ngokubanika ukudla lokunye okudingakalayo. Umgcinisihlalo walenhlanganiso umnumzana Busisa Moyo uxoxa loSithandekile Mhlanga weStudio 7 ngalolu daba.
Uhulumende uyazama sibili, kodwa into ezidingakalayo ukuthi konke kuhambe ngendlela kumbe kuhambe ngemfanelo bezingekho. Khathesi sikhangele United College of Education, Hillside Teachers College, indawo lezi bezingalungiselelanga ukuthi zamukele. Abanye babalekela ukuthi kule ndlala laphana kuma quarantine centers, uyathola ukuthi engxenye ujayele ukudla o-breakfast, o-cornflakes, usidla izinto ezinjalo. Sesisithi ngena ku-quarantine center lapha, siza kuphekela esikukwanisayo. Kwesinye isikhathi siyeqa ukuthi ukudla kwasekuseni engxenye akutholakali, uzathola okweminye. Anti liyabona uduba ngenxa yokuthi akula muntu obezilungiselele, njengoba khona apha eZimbabwe besisindwa ngemikhuhlane le enje esijwayele ukulwisana layo. Izibhedlela zethu bezingayenelisi ukulwisana layo imikhuhlane lo, omalaria, obani bani, odiabetes. Abantu bedubeka bekhathazeka kakhulu. So kuthe kwathi mbo phezu kwalokhu kudubeka kwethu kwakuya i-COVID-19. Yikho sesesabela ukuthi abantu laba babaleka besiya ngapi, bengena phakathi emzini yabanye, emalokishini lapha endaweni ezithiyeneyo kumasebhabha, bengena engxenye lapha abangena khona sebethelela abanye kumbe behamba bethiya umkhuhlane. Yikho esi okungani kuyasikhathaza ngenxa yokuthi okwakathesi besikhangelele ukuthi leli bhubhane siyalivimba ukuthi abantu bangalitholi, ngenxa yokuthi siyazi ukuthi izibhedlela zethu kazikabi ready ukuthi zamukele izigulane ze-COVID-19, ikakhulu laba abagula kakhulu abasindwa ngumkhuhlane we-COVID-19. Uhulumende siyabona, yikho sathi ayi, asingeke siphele sonke sihlezi phezu kwezandla. Ngakho ke siyancedisa ukudla, abanye bebedonator inkomo, inyama, ukuthi sinike abantu abalapha kuma quarantine centers. Kodwa umkhulu lo msebenzi ngenxa yokuthi ngabantu abanengi, ukhangele abantu engxenye 1000, bayanikwani, siyabafida ngani laba bantu? Okwanisayo enelisayo ngasincedise thina, esikwenzayo sithi thuma thina, siyakwanisa ukuthi sibaphathise laba abakhona labo kuma quarantine centers. Yonke indaba udubo olukhangelana le COVID-19 siyasabela sincedisane, siphathise lapho esikwanisa khona.
Lingabe libhekana lengxaki yini emsebenzini wenu? Lisebenza kuhle lezinye inhlanganiso, iCouncil yakoBulawayo kanye lohulumende?
Thina uhulumende sibesisebenza la kuhle sibili sisebenza lo mama honorable Judith Ncube onguye osikhokheleyo lapha njengo Bulawayo Metropolitan Province Minister of State. Njalo sisebenza lo mhlonishwa wethu uKhansila Mkuni enguye umeya waleli dolobho la koBulawayo. Nganye lamadokotela awe City Council okwethu nje bekuyikubonisana ukutshengisana ukuthi isikhala zingapi laye umama ubekhankasa emahhofisini aphezulu awelizwe ukuthi umsebenzi wokulungiselela izibhedlela lezi zakoBulawayo uhambele phambili. Sisebenza sindawonye njengabantu bakoBulawayo ngenxa yokuthi siyakubona ukuthi nxa ibhubhane leli seliphakama kakhulu kalikhethi. Labanye bethu abakhatshana e-diaspora ama-groups ase-USA bathumeza imali lapha ekhaya, abaseGoli, abase-UK sesithola izimali ezivela Australia. Abantu bekhangele ukuthi balezihlobo zabo lapha koBulawayo. Umuntu okuhulumende ngumuntu wakoBulawayo, umuntu oku-City Council ngumuntu wakoBulawayo, laye uyabe ekhangele ukuthi sincedisane, sibambane, siqhubekise umsebenzi siwufeze ngemfanelo.
Lo ngumnumzana Busisa Moyo, umgcini sihlalo wenhlanganiso ye-IM for Bulawayo against COVID-19. Ubekhuluma ecingweni losithandekile Mhlanga we-Studio 7 ekoBulawayo. Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Uyenelisa njalo ukusithola ku-Intelsat 20 loba nje siza kuma ekupheleni kukanhlangula ukuyisebenzisa. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola njini bokuxhumana obe Facebook ku VOA Ndebele la ku Twitter ku VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Isiphathamandla sebandla le-MDC Alliance unkosikazi Paulina Mpariwa usesuswe esikhundleni ngoba icathangelwa ukuthi ukhulumisana labo nkosazana Thokozani Khuphe. Umpariwa ubelilunga elimqoka lemandla le-National Standing Committee. Imizamo yokuxoxa laye yehlule kodwa kuncwadi umpariwa ayilobele abanye bakhe esezandleni ze-Studio 7. Umpariwa uthe useleminyaka eminingi esebenzela ibandla le-MDC ngakho ukumiswa umsebenzi lokhu kuzamupha ikhefu lokuthi ake azinze. Kulembiko ethi zikhona ezinye njalo iziphathamandla ze-MDC Alliance ezikhulumisana labecele le-MDC T ekhokhelwa unkosazana Khuphe. Ngesikhangelo eziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lithi amanzi aphuma empompini zakoBulawayo ngemva kokuvalwa kwawo alakho ukubangela isihudo. Ingcweti kwezempilakahle itshele leli phephandaba ukuthi uZulu kumele aqale abilise amanzi aphuma nxa esandavulwa ukwenqabela isihudo lesi. Iphephandaba lobulembu be-internet elezimlive.com lithi umphathintambo wezamandla umnumzana Fortune Chasi usezingenise kunkemenkeme kungethembeki ngoba ezame ukwenyula usomabhizimusi umnumzana Wicknell Divayo kucala aletheswayo elokuchaphaza imali kahulumende engamadola ayizigidi ezinhlanu i-5 million. UChasi ubikwa ebhalele umgcinisihlalo wezesa umnumzana Sidney Gata incwadi yokuthi akhulumisane loTivayo bengayanga emthethwandaba. Isizwe amazwi enu lina balaleli bethu kumlayezo eliyithumela nge-WhatsApp.
Hey, sanibonani ku Studio 7 njani siyaphila lapha ngikhuluma ngise South Africa eGoli lapha bakithi kulento engani yahluka ezisho ubuhlungu ukuthi abantu bezidumbu laba abathwala izidumbu emamoshali laba besiyasa eZimbabwe abantu labana sebenza ibusiness ngezidumbu mabe layiche isidumbu balayicha lempahla zabantu kwesinye isikhathi uthole ukuthi i-trailer yabo iyakugcela nje impahla isidumbu besibeke nje passaging kumbe esitulweni besisekela ngempahla kambe kuyahamba khona lokho imota leyo iyabibhadile ishuka khona lapha eGoli imali ezijisiweyo ukuthi isidumbu sihambe kahle bona sebeyenza ibhizinisi sebeyaqoqa lempahla beqoqa lempahla befaka ngenxa yesidumbu sihambe siyiminyene kanzima angazi ukuthi kumbe kungumthetho kunjalo nambona nje ukuthi kungcono uma bephathisa imali bafaka esikhwameni impahla abantu nesidumbu thumela igrosali yakho uhambe ihleli lesidumbu somuntu ongamaziyo hayi angazi bakithi kodwa kubuhlungu lokhu ngiyabonga
ngiyabingelela kustudio 7 lapha lami wami umbono ngingabonga lapho ubalwa kustudio 7 mina ngisuke emakhwatheni bayabuyo mama usithembiso laphana bezosidrayibha laphana besitshela ukuthi khona bazasilungisela idamu selile minyaka idamu leliyana ladabuka bakhampena ngalo abantu bezanupf kakhulu mama usithembiso uyakhampena ngalo idamu lelanethu uzalilungisa laphana mina zonke esisezimbabwe emaphandleni ngaphilangaphi umbuso wezanupf ngabe uyaphuma laphana sasithi umnankagwa unyawo lwakhe simvotele uzatshintsha agqoke okugqoke angagqoki iphamba segqoke iphamba njengomgabo waligqo gqokayo iphamba siyacela ukuthi sonke esemaphandleni sistrike sonke sike sithi izanupf asayifuni after corona kathesi nanku sisebenzisa umakhuphe ukuthi akuxotshe ibandla likachamisa eliyilona elile njongo yokuphumelelisa izimbabwe simsebenzi izwela emazweni kuze sisebenze ekhala phana ngasisebenzi ngenxa yezanupf esibuleli lize ngiyabona
salibonani basakazi bonke bestudio 7 abalaleli bonke bestudio 7 ufuna ukukhuluma kancane indaba kamakhuphe le umakhuphe ufuna ukubulala i-MTC kaTsvangirai yikho libona uTsvangirai sesiyakufa umakhuphe wayengasazwanani laye wayengasatholakali ihamba lemhlangano umakhuphe wayengasafuni sibili ukusondeza kuTsvangirai so indaba ekhona umakhuphe ufuna ukubulala i-MTC kaTsvangirai lezi ndlela asebenzisayo ukuthi ulwisana lojamisa yebo siyakubona but iqiniso elikhona yikuthi sefuna ukufaka izanu ebulale i-MTC kaTsvangirai eyiye khokhelwa jamisa njalo eme eku-MTC alliance asivulekeni amehlo bahlabezulu sibone ukuthi hhayi asikho lokho umama lo ukhona kujongileyo siza kubona sibe sikhanyele sikhuleke njengamazimbabwe wonke ngoba hhayi sadubeka abantu
umakhuphe uthokoze umakhuphe into enzileyo laphana ayisebenzi izanu ibulele ilizwe into ibulela abantu abaningi so vela ngeke uyebambana lezanu yehlula izanu ukubambana lenkomo yaginya izaphu yabulala abantu yenzani so yena umakhuphe vele laphana uyasetshenziswa noma abantu bengathabeli ukuthi umakhuphe ye uyenzani but asikuthi umakhuphe uzonceda abantu bazokhululeka kumbe ilizwe lizotshintsha still izanu iyakwazi ukuthi umakhuphe ingaphatha i-MTC yona izanu vele iyabe ikhululekile yikho lapho lukuze ezokwazi ukukhona ukurobha manje ngoba abona ukuthi uChamisa vele ohlakaniphile uChamisa karobheki uChamisa yakhuluma yonke into abayenzayo embi umakhuphe angeke ayikhuluma angeke ayenze lutho uzalo baphonke umsebenzisa njengoba izanu vele ibheke inhloso yokubulala i-MDC alliance akula angiyiboni abantu bangathaka besithi ye phathaphathaphatha ababoni likhangele ama-results akhona ukuthi azokuya njani same thing lake abantu bathabele ukuthi umgabo iphume esihlaleni isithi ilizwe lizotshintsha but the same thing ama-results azokuya njani
hayi thina siyaphila silapha eGoli hayi siyaziphilela nathi siyanqanga impilo hayi okwenzeka eZimbabwe nathi siyakuhlonipha sakuhlonipha kakhulu loko vele sikhule ngakho sizelwe kunje nalaba abantu esazalwa bekwenza namanje yibo abaphekizwe bazoqhubeka kwenjalo bekwenza thina sivuka ubuhlungu kakhulu ngoba sihlala emazweni siphandle njalo into esizisa ubuhlungu kakhulu egazini leZimbabwe indlela aba dula ngakhona ama-passport akhuluma ngephela sinama-payment besicela ukuthi sike sichasiselwe sichazelwe kabanzi ukuthi inkinga yethu esiwonile kangaka kuze kudula ama passport ipassport impela basazwe studio 7 yake yalingana nemali yenkomo inkomo ehamba ngenyawo ezi-4 uyothenga ipassport ezweni lakho ozala khona ngemali ethenga inkomo kule government ezimbabwe ecabange kahle ngale nto eyenzakalayo ama-passport kuthi kahlale yini i-passport namhlanje ibhadala ngenkomo sibulalelwane why igovernment ifuna ukudla ngathi ifuna ukuvuka ngathi kwenzelwane into ebuhlungu kangaka cela izwe like likuthanda abantu balo ngabona
sabonani ku-studio 7 ngigama lami u-Adolf Shaba ngiyazwa kukhulunywa ngenamba ze-corona ezikhuphukayo mina sengiyasola mhlawumbe lapha kuma-quarantine center kulapha kunenkinga mina ngibona ukuthi wonke umuntu obuya abavela kwamanye amazwe babuya lo mkhuhlane kwesinye isikhathi into engabe idala khona lokho yindlela nje abantu abaphethe ngakhona kuma-quarantine center wona lawo ngibuye kule ndawa yabomakhuphe ayikho iphathi engayakho ngama-reject uDouglas Nonjora yi-reject wakukontesta ku-MDC Alliance efuna ukuba ngu-secretary general wehlulwa ukomishi wakontesta naye efuna ukuba ngu-vice president wehlulwa umakhuphi ungenile kwi-election kawubonanga umdlalo kalibonanga elidlalayo so le party noma kuthiwa yindlu kuthe yakho ama-afbrik angibona ukuthi le ndlu yangikhona ngama yindlu enjani yona le plus bona kuyi-3 bathatha ama-decisions wathi bona bamele i-constitution ngoba ngizwa abantu abaningi besithi hhayi okomithi bamele i-constitution ayikho i-constitution ebatshela ukuthi abantu abayi-3 bayarecall ama-member of parliament without proper constitution ngoba into ayifanele iyenzeke ukuthi behambe kuma-structures e-party ma usuyarecall-a i-member e-parliamente kuyahlalwa ama-structures wonke kuvunyelwana ukuthi lo muntu laye futhi lo muntu abizwe atshele ukuthi indaba yakhe yile eza arecall eParliamente.
Salibonani basakazi beStudio 7 okhulumayo ngumalinga lapha kule Johannesburg phuma elupani kwesikamabikwa isigodi. Basakazi beStudio 7 ngiyalibingelela lonke ngibingelela konke nabalaleli beStudio 7 ngithi ngike ngifake nje i-comment encane especially indaba ezakithi ezepolitiki yakithi eZimbabwe mina ngithi indaba kaChamisa loMakhuphe abantu bakithi kabayekele ukugxekana kakhulu loThokozani Khuphe yebo uThokozani siyambona udlale ezanu kodwa naye uChamisa futhi udlale ezanu e-G40 engikushoyo basakazi beStudio 7 ukuthi abantu bakithi abemathebele ndababulawa ngesikhathi bebulawela izihlobo ngesikhathi sombhuqazo igugurawundi abantu bakithi kabazifundise kulandela iphathi yakomthwakazi ikhona iphathi MRP iMthwakazi Republic Party kabalandele yona izokubakhulula kulolu hlupho abakuyulo ngidi phambili ngomthwakazi phambili vuka mthwakazi vuka
amazwi lina abalaleli bethu elisithumele wona nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Esikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inani labantwana beNigeria abasebenza imisebenzi efana lokuthengisa emgwaqweni leminye imisebenzi enjalo libikwa seliqansile kulandela ukuvalwa kwezikolo ngenxa yegcikwane le-coronavirus. Ilizwe leCameroon selivumelane nelingumakhelwane le-Equatorial Guinea ukuthi akhulumisane ngokudweba umngcele osubangele ukulwisana kwamasotsha amazwe womabili. Amasotsha abikwa egcwele indawo yonke eBurundi kulandela ukuqaleka kukamongameli Pierre Nkurunziza obhubhe izolo. UNkurunziza ugule okwamalanga amabili waqaleka wahle wafa khonapho. Ngesikhangele ezivela ngapha kwele Melika. umthunzi owabulawa ngamapholisa uGeorge Floyd uze wabekwa izolo ngesikhathi kule nkulumo phezu komlayezo kamongameli Trump osola ukhulu oyetshengisela wafuqwa lipholisa wadabuka ikhanda. Kusehlakalo esibonakele kumabonakude umnumzana James Tubin oleminyaka engamachumi ayisithupha lasikhombisa 67 wafuqwa ngelinye ipholisa watshayelela ngesiphundu wavuza igazi ngesikhathi inkulungwane zabantu zitshengisela emgwaqweni wedolobho leSalt Lake City. Ngokubulawa kukaFloyd, uTrump uthe uTubin wazitshayelela phansi ngabomu njalo wayefuna ukuphazamisa incingo zepholisa elamfuqayo. Lokhu kubangele abanye abebandla lama-Republicans elika-Trump ukuthi bamsole. Kambe konke lokhu okwenzakalayo kuzabangela na ukuthi uTrump anqotshwe kukhetho lukamongameli oluzenziwa lonyaka ngenyanga kaLwezi. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Raphael Mthombeni ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Mina ngibona ngathi ukhulu lo uJoe Biden hayi ulokhele thuba lokuthi angathatha umbuso lo ekupheleni komnyaka lo ngoNovemba. Kungani nzisho njalo? Ngoba ngibona ngathi itikiti likalo undoda kugcina okhona kathi umongameli lingathi lilokhe kaliphumi kuhle. Angithi ungakhangela kona ngamaviki adluleyo ubelokhe efosela ukuthi akuvulwe izindawo. Nanka amapholisa akhe gijime siyagxoka umuntu embulala. So khathesi sekuthunquzekile yonke into, kuthunqa intuthu umhlaba wonke wona lo whatever. Abantu abathabanga sibili kakhulu. Sekuthethe.
Umongameli Trump yena ke ubona njani amathuba akhe?
Ngibona ngathi sokuqabene sibili kakhulu ukuthi sokumphambanise lokhuyana kokuthi ambona. Yikho ke lo ukhulu uBiden bekumele ukuthi asebenzise khonokho ukuthi awine labantu abasha bona babaye babachize izinto laba ukuthi babone asebenzise loneli. Mbona ngathi angalisebenzisa yena ule more advantage yokuthi angawina ama-election kulo president okhona kathesi. Nxa ngikhangela yena uTrump ngibona ngathi ngumchayile kakhulu one uchayo yi-COVID-19 le esuke yamphambanisela itikiti lakhe leliyana ele-economy. Yikho ke angisaboni mina ukuthi nxa erana for president urana emi phezu kwani khona. Mbona ngathi kazela lutho mina lokhulumayo bethi sithi kuvulwe kwenzela ukuthi kuqalise i-economy. Nazi i-economy yakhona isiphinda futhi ijaywa ngumlilo, ijaywa ngabantu lanamhlanje nje kuyatshona kulokhu kuthunqa kunjalo. Hayi mbona ngathi kumhambela kubi sibili kakhulu ukuthi angawina uzabe ngumuntu olenhlanhla enkulu kakhulu engazange ngiyibone. Mbona ngathi ikho lokho engubonayo umnumzana.
Umnumzana Raphael Mthombeni isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Melika bekhuluma ecingweni leStudio 7 esedolobheni leHouston eTexas.
Thank you.
uhlelo lwanamhlanje uthi isikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Selikhuphuke ngabangamachumi amabili lasikhombisa 27 inani labalegcikwane le-coronavirus elizweni ngesikhathi uhulumende esithi izikolo zizavulwa ekupheleni kwenyanga ezayo. Sikugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje luvalelisa ngu-Chris Gandhi.